okuqakathekileyo izizalo nje ezimbabwe fanele zikunanzelele ukuthi nxa i-executive ingalifi lokuqina akula sizathu sokuthi yale ukuthi siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona ukuthi babone ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala liphumelele i-vec ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni, ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzalu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo i-vec kuze afanele yazi ukuthi akusoze kuvumeleke ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper ekamongameli Dokotela Sibanda uthi wena i-vec ifake umongameli Mnangagwa phezulu, liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela
ngehayi vele phela idiboko lokuthi into engaziyo abantu bezanu mntakamama yokuthi akusekho umuntu othanda izanu. Bakhona abantu basebenza i-vec ababuye begidiwa beklamalayo betaba umkhosi babuya nesempulu bazinza ukuthi linabantu i-ballot paper lelihleli lenziwe ngendlela engekho emthethweni phangani libone. So kuliqiniso mpela sethi kumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje ngikhuluma, kuliqiniso ukuthi i-vec isithethe i-ballot paper yaliprinta ngendlela eyokuthi upresident emasangazana la isiko lakhe seliye lokuqala kukhona nesibili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga namanye amalungela ezombuso saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
I-vec ibithembisile ukubana izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dingo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale ngoba ningakwenza ngizehlule ukwenza isito kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami ukuthi ngenzeni ngiprinte amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethuthi haw umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalantshi kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indovana amaphepha sithe thina sizadinga abantu bethu abazayo bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinte amaphepha amaningi okungakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibonele inke esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha. Kodwa uzulu wezimbabwe ufanele laye acabanga azibonele ngabantu bezimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okunzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa i-security threat angiyiboni okuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisaka kabakhona amaphrinta asuzasebenze kuhle akula ngitho la sizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. I-ZEC ayisoze iswele lutho kumbe icine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident namalungu ephalamente la ama-councilini.
I-ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu Dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi eliza ngena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Nxa ukhetho lusenzakala luzenzakala ngoba i-vec isicabanga ukuthi no kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi we want to vote this year but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele i-vec ilungise lezi zinto kumbe nxa i-vec isehluleka hayi i-vec kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi i-vec iyehluleka ngalele-ke zayishiyane nendaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela i-SADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise i-vec ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi upresident uMnangagwa nxa efuna ukuzocila.